Yebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ikudibana kuhlelo lweStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNtulikazi 2018. Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungamile Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lomanyano we-European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edindwa.
Ayabona lapho kuphintwa khona ama-ballot paper, nalapho ama-ballot paper azaligcine khona. Kuyisifiso sethu kakhulu. Ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi, and lo muntu abe impumela ngase siphumile akule abantu abazakhonona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Hambeni lokwina ama-election, pasine mandu, hambeni nezanpie.
Siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Ngingumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange, ngakhulela eWange e-number 1 Colliery, ngifunda e-St Ignatius Primary School. Ubaba umgcuno onzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke.
Thiyani indlebe lingayikatshana. Iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentathela izindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intathelisindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcinwe ngaphi usiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho lukaCethi Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
For us, what is critical is this credibility and confidence in the process.
Okuqakatheke kakhulu yithi yokuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho sizaqakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo, udaba lokuveza kwalapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kunketho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hatshi. Kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona inlungiselelo le kuletha ubugceke lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo.
Ukungazwana nokugatsha lwezokhetho izekhi lamabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye nalapho azakuba igcinelwe khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bekhona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhaloti. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelelwa umkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmar Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube nesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo ilungiselelo yokhetho, kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlula ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Pamberi neZANU-PF. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nokubatana. Pamberi nokuina ma elections. Pasine mandu. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nokubatana. Pasine mandu. Makadima comrade.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali, imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Ihlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo isikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamachumi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali abalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Uhulumende okhona lo okhokhelwa kwabo uMnangagwa uhulumende omutsha. UMnangagwa mutsha njengomkhokheli, njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kathesi ngaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela, yikho akutshoyo lokhu. Mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikwaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane senese esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli azasisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba siqhangele ukuthi sibe le free and fair election. Konke lokho okunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esilelayo nje yimali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibahloli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezithiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka amakelwane ezibhasela nje esikole senza kuhle uthi wena hayi abantu uyehluleka. Okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption, ukuvula amasango e-investment ukuthi ibuye elizweni ukuthuma ama invoice ta bot mhlawa wonke azama ukuthi sidlelane namanye amazwe konke kono kathi singakhangela tourism industry iyenza kuhle kakhulu amakhiwa abantu bayabuya lapha eZimbabwe okumangalisayo iZimbabwe lokuthula okumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kaMnangagwa konke lokhu kuzenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho eCholocho ukuthange wamukelwe njani ngabantu beCholocho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu beCholocho abantu beCholocho abaselayo ketha bethaba babelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sesifunda ukuthi singelane sibe munye lakho emabandleni amanye akhona la zombusa zeZimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana labantu bakhona ngale ngempumalanga so lahlupho into ethi abayitheko ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga so uyethule imanifesto yeZanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi imigwaqo izalungiswa kanti ukuthi kuqhathwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe ulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu
lo ngomnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ngakwelinye icele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara leMatanga Business Center eMberengwa. UChamisa utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lomongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela.
Asambele madoda siyovota,
asambele madoda siyovota, sivotele inkumba.
Asambele madoda
siyovota.
Oza ncintisa kukhetho lokudinga umeli weWange Central edale lePhalamende emele umanyano weMDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Molokela Tsiye. Uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisayo ngenxa yombuso omubi weZanu PF. Ngokunjalo uMolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokhelo weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesi sigaba.
Unemployment is very high eWange. So thina ngevision 2030 sithi localize ukuthi thina asinike namathuba abantu abasewange ngoba kulezi nsuku amathuba abane ngomsebenzi kwabantu abangasele wange. Then sithi commercialize sithi iwange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yona ibile kuthenga ithenga izithenge lesinkwa ithenga amanzi. Then sithi industrialize ukuthi into esizama ukuzithengisa singathengisa amarahle kuphela sithengise okunye. For example siyakwanisa ukuthengisa inkukhu iwange yaziwe njengedorobha elithengisa millions of chickens per month sithengise ngamaqanda sithengise ngombimbidi chomolia sithengise ngombimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathesi thina that njeabantu bahambe sithenga amanzi avele ezibhorane zeHarare so sithi let's localize let's commercialize let's industrialize and kuzagcina sekulama-employment opportunities amaningi and iwange will grow ibe idolobha elikhulu.
Kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba?
Ngingumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange ngakhulela eWange enumber one colliery ngifunda eSt Ignatius Primary School. Ubaba omgunu onzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke ikakhulu kamela njengesebenzi kuworkers committee engutshena nama-workers ama-workers onke ewange colliery. So lapho esesikubonayo ukuthi mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi ethiwe ngobaba omgunu ukuthi simele abantu baseWange sithi Wange for the Wange community sithi Wange MP oyabe enela abantu baseWange because engumntwana wasekhaya sikhathele ngabantu ababekhe bebisele Wange emuva ngoba bengenandaba leWange ukuthi ikusasa iyakuphi. So ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iWange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-MP waseWange yaba yidorobho lokuhlonitshwa. Sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yili dorobho elibala nabomashinko omthare okhwekhwe ogwera esithini Wange will be the first town in Matuba North, Hawaii City.
Umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uncintisa kukhetho lokudinga umeli weWange Central edalele parlamente emele umanyano weMDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthabisi Ncube. Laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakugcala ngibathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Hayi khona umuntu ozabe ngiyekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangene ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi kakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo? Wona amabandla egcwele kangaka.
Okokuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba lebandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle. Ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla. Mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi lebandla ngoba ibandla lisenze lilutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba lebandla labe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayikutsho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho, mina bengifuna ukuthi konke sekufuna sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasonde seduzane. Imigwaqo ifuna ukulungiswa, dale yagcina ukulungiswa. Okwenye ngabantwana abancane, ama-youth isayizi yethu ezingasebenziyo. Kodwa khona kuzathola kulama-training institutions esipholiseni, esisojeni, e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabayemguza siyo i-allocation lathi kwambane. Nxa kuthatha 500 funa lathi abethe bemguza bangene phosi 100 kungene abane kwezinye indawo, sisheyeni lathi sikwanise ukubenefit. Okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame, ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngapho kuya ngathi.
Umnumzana Winston Mthabisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001 202 465 0318. Live talk lamhlanje sikhangela impiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla lezanu PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abafana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi obhalwini okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba ngoba izulu lingana ngempelasonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati edolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omdlalo omncintiswano we 2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge 2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFrance lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayele Uruguay nge 2-0. Njalo limpumela itsho ukuba selilinde ukuzadlala lelizanqoba phakathi kwele Brazil lele Belgium. Abahlohlele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye loAntoine Griezmann. Olandela limidlalo yezwe zomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Lamhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapho abaqila khona iGhana. Angisazange ngaphinda ngayithanda iUruguay. Ngakho-ke namhla bengihamba ngeFrance, ithe isidle iUruguay ngathaba kakhulu, sengithabela ukuthi sebezaproceeda beye kuma-semifinals. And ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana be-Africa. So yikho layo bendokhe ngiyisapotela khona lokhu ukuthini kulabafana bakithi ngapha.
Kusemifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana leBelgium kusithi elizanqoba lapho yilo elizancikelana leFrance ngolwesibili mhla zili-10 kuyona le inyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine emini yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikelana nale Croatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo esemncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhla zili-10 kuNtulikazi. Amaqembu azatshaywa kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kuthi final lapho kuzethethwa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlala ngesonto mhla zili-15 kuNtulikazi. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejaha leZimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uZwelihle Mathe owazakala kakhulu ngelokuthi nguDJ Zwesta SA.
Umculo we-house music usukhathazile eMzansi. Ungaba kusemsakazweni, endaweni zokuzithokozisa, kumbe emthobeni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela ungolokotela wayapheka lo mculo we-house music.
Kama nami nguZwelihle, isaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqale ngafunda eManumane Nkayi, Queenzaphethe Nkulumane, amaveni Nkulumane, engayenza i-secondary ehlangabeza high school Nkayi, A-level zami ngasemzingwane high school eSigodini, i-university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwe lokuculakalana akwaziye kupheka abuye aphawulule uluthi kuphela.
Mina ke ngiproducer, ngiproducer yonke imihlobo ye house music kuphinde ngibe khona nakuhip hop. Kunama artist amakhulu azophuma lonyaka engifeature kuwo. Ngikwazi ke angikakhuphi ke mini album izophuma lonyaka.
Uziphela kamnandi umfana kaMathe abuye asebenze nabanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Rising Semizana Yasira Pels, umculi, ne-actress edumeka kakhulu kuleli laseMzansi, and isingle yakhe yokuqala ezophuma lo nyanga e-hip hop yenziwe yim. And then owesibini sengisebenzene nomkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngaseGermany, ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu ezidume lapha eMzansi.
Kona ukupheka ingoma ze house akulula. Uzolihle mathe uzokuhambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza hoba letuntu wathanda lomculo.
Abantu abangisiphalishe kakhulu abokuqala uDJ walapha eMzansi, uDJ Black Coffee, and also ngiyena inspiration kakhulu uDJ Maporisa oyiproducer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Leo.
Uzwelihle Mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkanye ozalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA nguye ke besilaye kuhlelo woza woza Pride usikhathazile eMzansi lomculo wakhe bamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi ngolisani impela sonto yenu igama lami ngeza Jesus Bada.
Zwesta SA ehlabela ke kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa kodwa lingayikatshana likhumbulele uyalandela uhlelo lwe Live Talk. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.